Disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Le tshona njani mtshakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 29 kuNkwenkwezi 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ama-organizations ayavunyelwa ukuthi azahlangane beplana ukupromota i-development in partnership le-government. So na abantu bengahlangana and then bephinde njalo bebotshwe, usukuluzwa kunalokho and akukho emthethweni, and siyabe sifuna ukuthi uhulumende at least apromote loku-protect amalungelo abantu.
Isigodlo someli weMelika eZimbabwe labenhlanganiso ezizimeleyo basola uhulumende ngokubopha mahlayana abenhlanganiso ezikhankasela ukulondolozwa kwamalungelo.
Size lapha njengamabandla ukuthi siduduzane, sicelebrate impilo enkulu kakhulu. Ubaba uDabengwa was bigger than life. Akuyenzi ukuthi umuntu athi engakhuluma laye njengomuntu owendawo eyodwa, ucelebratewa impilo yakhe all over the world.
Abamabandla ezokholo athiyeneyo babuthene kobulawayo lamhlanje emzini kamoyi uDokotela Dumiso Dabengwa bezokwenza umthandazo wokududuza izihlobo zakhe labangane. Umongameli wakwele Tanzania umnumzana John Magufuli ophakathi kokwethekelela eZimbabwe uthi kusobala ukuthi inhlelo eziqhutshwa ngumongameli Mnangagwa ziyawuthuthukisa umnotho welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isikodlo someli weMelika eZimbabwe labenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu namuhla baswele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngokubopha mahlayana abenhlanganiso ezikhankasela ukulondolozwa kwamalungelo abagoqela abahlanu ababotshwe ngeviki edluleyo bevela phandle kwelizwe. Lababili ababotshwe ngomvulo abathi unkosikazi Sithabile Dewa lonkosikazi Rita Nyampinga. Ababili laba bamiswe emthethwandaba weHarare namuhla besetheswa icala lokuqoqa ukuvukela umbuso kaMnangagwa njalo baqhubeka bevalelwe. Abahlanu ababotshwe ngeviki edluleyo labo vetheswa icala elifanayo. Umeli weHarare West edale lephalamende unkosazana Joanna Mamombe yena olilunga leMDC laye ubotshiwe wamiswa emthethwandaba namuhla esetheswa icala lokwephula imithetho ephathelane lokhetho olwedluleyo. Okhululwe ngemva kokuhlawuliswa ikhulu lemali yesibambiso. Ukubotshwa kwabantu laba kuchothozwe kakhulu ngabenhlanganiso ezizimeleyo ezisebenza ziphansi komanyano weZimbabwe Human Rights NGO Forum emhlanganweni abawenzele eHarare namuhla. Umanyano lo uthi uhulumende kumele achiyane lokuhlukuluza abantu abalwela amalungelo njalo ahloniphe isisekelo sombuso. Amazwi la agcizelelwe inhlanganiso elwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International. Isigodlo someli weMelika laso sethule umbiko enkundleni ye-Twitter sikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi achiyane lokubopha amalunga enhlanganiso ezizimeleyo njalo ahloniphe isisekelo sombuso welizwe kanye leminye imithetho yelizwe epha abantu inkululeko. Siyaxoxele siphathamandla seZimbabwe Human Rights NGO Forum uNkosazana Thobekile Mutimba.
I-constitution yethu vele iyachazisa vele ku-section 44 ukuthi ngumlando kahulumende ukwenza ukuthi amalungelo abantu they are protected, promoted and respected and defended. So uhulumende akumelanga ahlukuluze abantu and abantu belelungelo lokuhlangana, i-freedom of association, i-freedom of assembly, abantu bayavunyelwa civil, even ama-organizations ayavunyelwa ukuthi azahlangane beplana okokusipromota i-development in partnership le government. So na abantu bengahlangana and then bephinde njalo bebotshwe usukuluzwa kunalokho and akukho emthethweni and siyabesithi sifuna ukuthi uhulumende at least promote lokuphrotekta amalungelo abantu.
Uhulumende uthi ababotshiweyo laba bebezama ukugenqula umongameli Mnangagwa embusweni, lingabafakazela likulandule lokho lithayisiko?
Hayi, thina siyabe sisebenza lamathila amagqwetha ama-members ethu, you know, bayabemela abantu ukuthi at least ama-charges ankona they will be, you know, abantu they will be set free at court and things like that. But esikutshoyo thina yikuthi thina sithi thina when ama-NGOs behlangana, you know, be-attend ama-meetings, khonokhuyana kuyavunyelwa uku-associate loku-assembla. It's part of the work in terms of promoting development. In terms of ama-charges estate, well, that will be left to the court to decide ukuthi kuyabe kuhamba njani.
Bakhona abathi ngokubotshwa kwabantu lokhu ungani akusela mahluko phakathi kukahulumende kaMgabe lokaMnangagwa, elingathini ngalokho?
Hayi, thina lapha asikokuthi siyenze i-comparison yonaleyo. Esikutshoyo thina kuphela yiko kunalokho okokuthi thina esikufunayo yokuthi uhulumende at least aprotect amalungelo abantu. Abantu nxa beyenza ama-gathering kumbe beyenza kunalokho kokuhlangana njengama-NGO lama-organizations lama-human rights defender, umsebenzi onalowo it's not criminal activity ukuhlangana, uyabona. Kuyavunyelwa even when we look at amalokuzeni ama-international treaties ayavumela ukuthi abantu ama-organizations organizations ahlangane, you know, abele ma-meetings to promote loku-supporta even i-work ye-government.
UNkosazana Thobekile Mutimba ngomanyano okhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu oweZimbabwe Human Rights NGO Forum ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kasenelisanga ukukhulumisana lesiphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Kusenjalo amapholisa sexwayise uZulu ukuthi engaze aphatheka kudlakela athi lukhuthazwa ngabantu abangakaziwa enkundleni zokuxhumana. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi kulembiko egcwele enkundleni lezi ejojozela abantu ukuthi baphatheke kudlakela kusasa ngendlela ezitshiyeneyo ezifana lokutshisa izimota kanye lezitolo. Kodwa uNyathi uthi amapholisa kasoze akuvumele lokhu.
Thina sisanda kwazisa uZulu ukuthi kule meseji esiyibone namhla ekuseni ku-social media, imeseji leyi ixwayisa abantu ukuthi kusasa akumelanga bahambe emsebenzini, abantwana besikolo akumelanga bahambe isikolo, izimota akumelanga zihambe emgwaqweni, zingahamba bazazitshisa, bazazitshaya, izitolo zingavula bazazitshisa njalo. Njalo abantwana besikolo bangaya esikolo bazabatshaya kumbe bazatshisa izikolo. So in terms of constitution, section 219, amapholisa alo msebenzi ukuthi kube lokuthula in terms of maintaining law and order elizweni. So sithanda kwazisa uZulu ukuthi akula umuntu olelungelo olokutshaya omunye, olelungelo olokutshisa izinto, olelungelo olokudestroy izimota. So yikho phela thina amapholisa sithi thina sikhona ukuthi sikhangele ukuthi kulokuthula.
Kahle kahle uvela ngapi lombiko othi abantu abamelanga baphume phandle bengaphuma kuzaba lodlakela?
Umbiko lo siwuthole ku-social media. So thina njengamapholisa sithanda kwasa uZulu ukuthi akula umuntu olelungelo, akula, ngiyaphinda njalo, umuntu olelungelo olokutshaya abanye kumbe olokutshisa imota yekazibani nxa umuntu ezihambela emgqaqweni.
U-Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli samapolisa sixoxela eHarare. Umongameli wele Tanzania umnumzana John Magufuli uthi kusobala ukuthi inhlelo eziqhutshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ziyawuthuthukisa umnotho weZimbabwe njalo uthi kumele amazwe aphetsheya ethule izijeziso zenotho azethesayele Zimbabwe ukwenzela ukuthi inguquko le iqhubeke. Umongameli Magufuli ofike izolo eZimbabwe njalo ogqiba uhambo lwakhe namuhla uthi inguquko le kayisoze ibonakale ngokucacileyo okwamanje njengenjayelo nxa kulohulumende omutsha kodwa uthi izabonakala ngokuya kwesikhathi. Wengeze wathi ele Tanzania lizasebenzelana lele Zimbabwe kwezenotho ezibalisa ukuthengiselana lokunye. Ukuhlaziya loludaba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqale ngokubuza ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane ukuthi kambe liqiniso na ukuthi umnotho weZimbabwe uyathuthuka.
Ezimbabwe manje inotho nje ibonakala ingani iyachitheka abantu sebunzimene obunye abangakazi babubone njalo kungamanga ukuthi kulokhu Mnangagwa wathatha kungani kule mpucuko ethile esikubonayo ukuthi imisebenzi evelingekho iyalahleka imilutshwane bekhona intengo yezinto iyakhuphuka abantu abasakhoni ukuthenga abantu abasakhoni ukudla i-transport i-fuel iyakhuphuka abantu abasakhoni khona yokuthi bahambe so yini nje umuntu angayisho angene lapha angene ezimbabwe besesithi nje kuyaphucuka yikho nje imputhuko esiyibonayo thina esithinga lapha kule lizwe lasezimbabwe
kodwa uthi yena akwandanga ukuthi kuhle kucace khonapho ukuthi sokule ntuthuko kungabe kuliqiniso lokho ukuthi umnotho ungabe ukhula ensitha abantu bengakubona
so asomasalamuthi phela ngithi kuyaziwa ukuthi nxa kuvele kule ntuthuko kuyabonakala kule nombolo ezibonisa ukuthi sokutshintshile inombolo lezo ziyameza every quarter kukhangele ukuthi khona yini esiphuculile okweZimbabwe kuyehluka ngoba siyazi khona Mnangagwa sokudlule umnyaka futhi inyanga ezifika 18 kodwa akula nje lento esibonayo ephucuka
engasebenzelana omabili lamazwe kungaba le ntuthuko yini kwezomnotho
sekwenze ukuthi amazwe e-Afrika amaningi vele bayathenga bathenga ngaphandle kwe-Afrika iTanzania inotho icina ku-agriculture so ayikho nje into entsha esebenzisela iTanzania ngoba asenzi into ezintsha naye beTanzania nabo abalazi izinto ezintsha abangazithengisela zona ngoba zonke izinto abanazo i-primary agriculture so i-Afrika nje ivele inkinga leyo ukuthi kona badlala kulona
a-agriculture ngabe usitsho ukuthi ukwethekelela kwakhe akusoze kuncede lutho leZimbabwe
yibungani nje lapho abantu abahlangana bephuzitiye benetsana ukuthi khona manje abantu laba singabaningi ezekanjani sikuqhubeke sikhuthuluza inotho yinto nje siyazela e-Afrika iTanzania ungahamba khonale umagubu lo wasingena abantu basesithi hayi sokungona ukungena umuntu ongani uyazisisa abantu asitha bafunda kumbona lo Magufuli nayo lo Mnangagwa wasengena abantu bagijima bathwala esitradeni bathi hayi sokulomunye omutsha osaya elizweni manje abafuna ukumbona uMnangagwa lo.
Umnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Abamabandla okholo lwesiKristu etshiyeneyo kobulawayo lamhlanje babuthene emzini kamuyi umnumzana Dumiso Tabengwa bezokwenza umthandazo wokududuza izihlobo labangane bakhe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
amabandla ezokholo abecula ethandaza ehlanganela lemuli yakwaDabengwa emzini kaMuyi kanye lokubonga uSomandla ngesikhathi uMuyi esemhlabeni lapho asebenza gadalala ukulwela inkululeko yelizwe. Inkokheli zamabandla la zincome kakhulu umsebenzi owenziwa nguMuyi isithi akulahlekelwanga imuli kuphela kodwa ilizwe lonke. Okufakazwe ngeyinye yalenkokheli umnumzana Pastor Magwizi kuyalandela.
Namhlanje sihlangene lapha emzini wakobaba uDabengwa osithileyo ekupheleni kweviki yona le edlulileyo. Uhlangana abafundisi abathe bazonikeza umthandazo omkhulu ngokulahlekelwa ngubaba iqhawe lesizwe uSupremo General Dumiso Dabengwa.
UReverend Kenneth Mthatha unobhala wenhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches uthi kungaba yikuphambanisa ukuthi umuntu athi uDabengwa wayengowesigaba esithile.
Size lapha njengamabandla ukuthi sidudusane, sicelebrate impilo enkulu kakhulu. Ubaba uDabengwa was bigger than life. Akuyenzi ukuthi umuntu athi engakhuluma laye njengomuntu owendawo eyodwa. Uselebretwa impilo yakhe all over the world. Sithi uwuphi umsebenzi waye ufuna kakhulu esimele siqhubeke phambili lawo. Waye nesifiso sokuthi abantu babambane futhi ukuthi ilizwe likhululeke okugcweleyo.
Umfundisi uAndreas Banda owebandla leBrethren in Christ Church ufakaze ngokuzinikela kukababa uDabengwa ukusebenzela umphakathi.
Esikutshole sikuphakamisayo sithi sikhala kanye labo njalo futhi ababekwazi ukuthi sonke lapha ubaba afike khona kudlule emhlabeni sonke sizafika. Ngitsho futhi la kumuli la ku community yakubulawayo laselizweni lonke nje ukuthi lapha ubaba uDabengwa afike khona sonke ezilonga uJesu engakafiki sonke sizafika khona. Okumgqoka lokuqhakathikile sizilungiselele ubudlelwane bethu loNkulunkulu ukuthi nxa sidlule emhlabeni sibe lethuba lokubakhanya ezulwini.
Umfundisi uSinjoki owebandla lePraise and Worship Center ufakaza ngezifiso zikaMuyi njengoba babevame ukuxoxa njengabo makhelwane.
Sihlangana kakhulu ekuseni nxa esithatha ama-walks akhe, bengumuntu othanda ukuthi kuseni ngama-6 athatha ama-walks nonkosikazi wakhe bese sihlangana emgwaqweni. Kodwa phezu kwalokho last year sokushiya kuma-elections ngeke ngaba nomhlangano la singu-2 1-on-1 sakhuluma nje ngezifiso zakhe zokufisa ukubona iZimbabwe ibambene lokufisa kwakhe ukuthi iZimbabwe iphumelele kanjani. Sathandaza sonke ubeyindoda ehlonipha kakhulu, ihlonipha la mabandla atshiyeneyo lokukholwa kwabantu abatshiyeneyo. So hayi ube ngumuntu sibili ekumazele eduze kakhulu baba uDabengwa.
Umnumzana Charles Nyathi, umqondisi wohlelo lomngcwabo uthi ngolosihlanu abantu bazabuthana eWhite City bevalelisa iqhawe.
Amalungiselelo omngcwabo kawatshintshanga lokho enjalo. Ngolosihlanu kule memorial service eWhite City kuqala ngo-9 kuyephela ngabo 4-5 ngemva kwemini. Amabhasi azathatha abantu eCity Hall lalapho ababevele bebethathwa khona sisiye airport, abahambise straight bahle baqonde khona ngale White City. Kodwa ngomgqibelo ekuseni ngo-8 izimoto kumele zibe zisendleleni sezifikile entaba zentuna ngoba umngcwabo uzaqala ngo-9.
Inkokheli yamabandla ezokholo zihlangele lamhla zihlose ukuzokuma lemuli ziyiduduza ngalokhu okubehleleyo. Bakhuthaze imuli ukuba izifiso zikababa uDabengwa kumele zifezwe ikakhulu ukubona abantu bebambene njalo belokukhululeka okugcweleyo. UZulu unxusiwe ukuba aze ngolwesihlanu eWhite City ukuzovalelisa iqhawe lesizwe. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilitane ezigoqela abalwa impi yenkululeko bekuviyo leZipra lenkokheli yenhlanganiso ezitshiyeneyo bathi bamukele ngokudana okukhulu ukubhubha kukaDabengwa. Bamchaze njengomkhokheli obelobuqotho obemela izifiso zabantu njalo engelabandlululo. Kubika intatheli zindaba yethu uEzra Chisa Spanda.
Iningi labe Zimbabwe eselihlala eBritane liveze ukudana okukhulu ngemva kaDr. Dumiso Dabengwa obhubhe ngolwesine lweviki edlulileyo kwele Kenya evela kwelatshwa kwele India. Unkosazana Lucia Dube oyisizana seZimbabwe esehlala eNgilandi ngomunye wabaveze lokhu kudana.
Ngikhala ngimele inhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Focus Group lapha kwele Ngilandi. Ubaba uDabengwa ube ngumuntu wabantu njalo ezehlisa phambi komuntu wonke. Abanye bethu sifunde okuningi kuye. Sikhalalani mahlabezulu. Sisithi hamba kuhle qhawe lamaqhawe.
Baningi abasebenza lomunye ngesikhathi sempi. Omunye wabo ngumnumzana Christopher Maphosa.
Mina Christopher Maphosa. Ziyo lezipha ngesikhathi sempi yenkululeko. Sidabukile sibuhlungu kakhulu. Ngokuhanjelwa inkokheli ikhomanda yethu. Ngibone mina ngineminyaka yokuzalwa engu-17 ngiqala ukumbona lapho weza izointroducer kithi ngubaba uPresident uLady Joshua Nkomo. Kwakunguye lo Lookout Masuku. Kodwa yena esenior engaphezu kwaMasuku. Liyazi ukuthi uMasuku wayeyi-army commander kodwa yena wayeyi-senior kulokho. Kungakho bembiza bethi Zipra Military Supremo. Hayi silahlekele. Commander wethu silahlekele inkokheli yethu sithi lala ngokuthula wena okadabeni.
Kukanti abanye abanjengonkosazana Thandiwe Mavundla abahamba empini bebancane laye uveze ukudana ngolahlekelwa umkhokheli wakhe.
Thandiwe Mavundla ibizo lami empini ngangingusithabile Bhebhe. Silosizi kakhulu ukuthi silahlekelwe ngumkhokheli wethu oweZipra leZaphu. Mina ngangihlala eVC Victory Second Camp. Abaningi bayangazi. Sidabukile kakhulu ukuthi silahlekelwe inkokheli yethu owasikhulisayo khona legangeni ngesikhathi sempi.
Abamabandla ezombusazwe aphikisayo labo baveze ukudana kwabo ngemva kaDD.
Innocent Ndibali, uCommander in Chief weZimbabwe Economic Freedom Fighters. Long live DD, long live. Ngithi baba Dabengwa. Lala ngoxolo qhawe lamaqhawe wena kade uliqhawe lomuntu wonke jikelele eZimbabwe wena kade ungazi inketha abachabi wena kade ungumuntu wabantu ilegacy yakho njengabancane thina we soldier ahead.
Lezingane zalabo abalwa impi yenkululeko lazo zithumele amazwi enduduzo emulini kamuyi.
Igama ngiqobo Mayisa ngizalwa ngumayisa igama lakhe lalungu Albert Ndlovu empini. Silahlekelwe bakithi siyakhala sina. Siyakhala silahlekelwe ngubaba wethu uDumiso uDabengwa. Inhliziyo zethu zidabukile. Obaba bethu bahamba sibabhekile abayibona basilethela inkululeko.
Umnumzana Leo Ndlovu olilunga lebandla leZaphu umema uzulu wonke waseZimbabwe osehlala eNgilandi ukuthi aze embuthanweni wokubonga usomandla ngempilo kamuyi ngomgqibelo ngesikhathi sinye ebekwa uDD ekhaya lapho wadabuka khona emanxeleni.
Lina lonke maZimbabweans ma-Africans ake libuye line libaziwa budebe ngelizwa ubuhlungu ngobaba uDabengwa. Ukuthi size khala ndawonye. Asikhethi muntu Dabengwa ekhaya ngeSaturday mhla ka-1. Lathi ngapha sizabe sihlangene njengabantu abayi-UK singasanye kufinyelelanga ukuthi siyefika ekhaya. Siyabe siseLuton ku-NU3 2JR ku-Ignelt Way ku-St. Augustine Church.
Umuyi uDabengwa loba nje ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe akasoze abekwe emathuneni awe National Heroes eka eHarare kodwa ubekwa emanxeleni entabazinduna mhla ka-1 Nhlangula. Ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ku-Livestock namhla kuhlelo lwe-Diaspora Forum sikhangela ukwenzakale embukisweni wabosomabhizimusi owe-Zim Expo oqhutshelwe khonapha eMelika. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. wabekhokhela iqula elicubungule ukungenela kwele Russia kukhetho lemelika umnumzana Robert Mueller wethule umbiko othi kwakungekho emandleni akhe nxa kulandelwa iziqondiso zogatsha lwezemithetho ukuthi athi umongameli Donald Trump ulecala kumbe athi kumpumela yophenyo lwakhe olutete iminyaka phose emibili. Abasakhulayo abemazweni angezansi yezwekazi le-Afrika akumanyano we-SADC sebekhuthaze uhulumende bamazwe abo ukuthi balondoloze amalungelo oluntu njalo banikeze intsha amathuba okuhlela elakusasa labo ngokukhulumisana labo lapho kuqoqwa inhlelo lemithetho yentuthuko. Kubika uGibson Bebe.
Linkuthazo iphume emhlanganeni wabatsha bemazweni angamalunga enhlanganiso yekumanyana we-SADC oqale izolo uphela namhlanje eHarare. Ekhuluma kulomhlangano ummeli weZimbabwe enhlanganisweni yabafundi eSouthern African Student Union SASU umnumzana Thamsanqa Ndlovu uthe ukumanyana kwentsha yaluhlobo kuzanceda ekuthini ilizwi labo lizwakale ngohulumende. Act 1 Ndlovu okugcizelelwe ngosakhulayo wakwele South Africa ongumkhokheli wenhlanganiso ehlangula community organization le X by 5 hashtag uniting youth unkosazana nangomso Kinana.
Silulutsha lwase-Afrika siqoqoshene apha eZimbabwe namhlanje nayizolo 28 and 29 May 2019 sizodibanisa intloko malunga nokwakha iSADC Youth Solidarity Network. Silapha silulutsha from South Africa, Zambia, Botswana, Eswatini, and of course Zimbabwe as the hosting nation. Sixhaswe lulutsha lwase-Uganda.
Umhlangano lo wenziwe ngenhloso yokucebisana ngamanyathelo intsha engawathatha ekuzithuthukiseni njengenkokheli yakusasa kusukela emakolishini kuze kuyefika lapho ezizangena khona kubukhokheli. Lokhu kuze ngemva kokuba intsha inanzelele ukuthi akula nhlelo zokufundisa inkokheli emakolishini lakwezinye indawo lapho intsha ekhokhela khona ephathelane lobukhokheli obuqotho. Unkosazana Sikhangile Moyo oweYoung Women Alliance uthi intsha yesifazane yona ikhanya isalele emuva kakhulu kungakho eyikhuthaza ukuthi layo kayiphakame izimele.
Angeke ngithi amathuba siwaphiwe ngoba ama-spaces lokhu evaliwe especially for omama. We are still faced with i-problem yona leyo yokuthi i-50-50 vele ngane i-II asonto etholakalayo lapha especially e-Africa. So lokhu sizama ukuphusha sibambisana lamanye abantu abatsha ukuthi kusize sikwanise ukuthi lathi singene kuma-positions obukhokheli. But as it is, vele sisemuva kakhulu especially nxa sikhangele omama. So kulama-issues amaningi singasakhulumi even ngawobukhokheli. Kuningi ngomama esihlangana lakho but i-problems zigcina sezidouble because of khonoko ukuthi singabomama.
Kunjalo nje abenhlanganiso zamalungelo oluntu bathi uhulumende kumele ashiyane lomkhuba wokubopha mahlayana abalwela amalungelo oluntu ngowabele ndima eqakathekileyo abayidlalayo empilweni lokubusweni kwelizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Isigodlo someli weMelika eZimbabwe labenhlanganiso ezizimeleyo sebesole uhulumende ngokubopha mahlayana abenhlanganiso ezikhankasela ukulondolozwa kwamalungelo. Abamabandla ezokholo ehlukeneyo kobulawayo lamhlanje babuthene emzini kamuyi uDumiso Tabengwa bezokwenza umthandazo wokududuza imuli yakhe. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.